Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Fuga njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesibili mhlaka 12 kuzibandlela 2021 ngontungamili nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje
ngabe ngakakuhlonipha ukufa bengakakuboni bengakakwesabi kusho khona ukuthi kuzamemetheka ngoba kabaziphathi ngendlela ezavimbela ukufa lokho.
Kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lanye 21 nge-coronavirus kuleli izolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 820 belomkhuhlane lo.
Labo abalamaphemithi abama-permanent residents bayavunyelwa ukuthi bangene mhlawumbe mabe khona abalokhu besekhaya besasekuholiday.
South Africa selivale imingcele yalo egoqela owe Bait Bridge emizameni yokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19. Isikhulumeli seMDC Alliance unkosazana Fazai Maere uzamiswa enkantolo namuhla esetheswa icala lokuqamba amanga njengomnumzana Job Sikala lomnumzana Hopewell Chingono. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lanye 21 nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 820 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe isifo lesi eZimbabwe laya kumakhulu amahlanu alamatshumi phose amathathu 528. Asebebanjelwa umkhuhlane bona bakhwele baya kunkulungwane ezedlula amatshumi amabili 22,297. Pagati kwaba pupe izolo kulaba lechiwe lambili beHarare abathathu eMashonaland Central oyedwa kobulawayo ababili eManicaland ababili njalo eMashonaland East kanye loyedwa eMaswingo. Ugatsha lwezempila kahle luthi lanxaso kulomthetho othi umuntu engabhubhela endaweni thize kumele encwatshelwe kuleyo ndawo lanxa engaveli khona. Labo abangaba befuna ukuthwala izidumbu ukuyazibeka emakhaya kumele babe leqiniso lokuthi ibhokisi livalwe ngendlela enqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Lolu gatsha lugcizelele njalo umbiko ukuthi nxa umuntu engcwatshwa kumele abantu bamele gatshana legodi njalo kungavulwa ibhokisi. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso elimukisa uzulu ngomkhuhlane we-coronavirus iCitizens COVID-19 monitor umnumzana Efidlela Ncube.
Basesebaningi abantu abaza kufa kakhulu bebulawa yilo mkhuhlane ngokuba nxa abantu bengahloniphi isifo esingaka bengahloniphi ukufa ungena emalokishini ungena emadolobheni lapha uthola abantu lasemakhaya besithi hayi lesi sifo vele kasikho kuyakhulunywa njalo akukho. Ngabe ngakakuhlonipha ukufa bengakakuboni bengakakwesabi kusho khona ukuthi kuzamemetheka ngoba kabaziphathi ngendlela ezavimbela ukufa lokho. Lo hulumende kenzi izinto ezizakwenza ukuthi abantu bavikeleke. Ngakho ungahlanganisa zona lezo zinto uhulumende wehlulekayo ntengantenga yobuthakathaka wehlulekayo labantu abangahlonipha ukufa bangesabi ukufa ababhiliva kusuperstition belokhu besithi COVID-19 kayikho kusho khona ukuthi sisezaba nezidumbu eziningi basezaba baningi abantu abazakufa kuze kutholakale ikhambi elokwelapha i-COVID-19 kumba abantu baziphathe ngendlela efaneleyo.
Abantu singathi bahlolwa ngemfanelo yini Ncube ngoba amanani abantu abahlolwa ngelanga akhanya ephansi kakhulu.
abantu abangahlolwa ngendlela ephangisayo njalo eneleyo ukuze kuphangise kwenziwa lokho okuthiwa khona yi-contact tracing kuvinjelwe umkhuhlane lo ukuthi ungamemetheki ugcwale emhlabeni wonke jikelele wezwe leZimbabwe. Into edingakalayo ukuthi kungahlolwa kuphela abantu labo asebegula kumbe asebebonisa iziboniso zokuthi bangabe belawo lo mkhuhlane. Kudingeka kuhlolwe abantu bonke, kungenwe emakhaya, kungenwe emalokishini, kungenwe edolobheni, kuhlolwa abantu ukuze basuswe labo abagulayo, ngokunjalo kususwe ingozi. Okwakhathesi kuhlolwa kuphela abantu abagulayo ku-private hospitals kumbe kuma-public hospital. Ngokunjalo ke oyabe engaguli lokho kuzaveza ukuthi uyagula asymptomatic kodwa ethelela abanye, uyaqhubeka ethelela abanye kodwa yena engaguli iziboniso lezi ezenza ukuthi azafinyelele esibhedlela. Abanye lanxa begula bayagula behlezi ngekhaya kodwa belokhu bethelela abanye.
Amapolisa aphume kuthange esithi abantu abasavunyelwa ukuthwala izidumbu besuka lazo endaweni thize, kungaba semadolobheni besiyazingcwaba emakhaya. Kodwa izolo abezempila kahle bethu le umbiko besithi ababe befuna ukuthwala izidumbu besuka mhlawumbe emadolobheni besiyazingcwaba kwezinye indawo kumele babone ukuthi amakofini avalwe ngendlela thize eza kwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ungathini ngokwehlukana kwempiko le ekhanya isethulwa zingatsha zikahulumende munye?
Vele kulwisaneni lesifo se-COVID-19 amapolisa kayadingakali. Kawameceleni asixolele kancane, kwenziwe izinto ngendlela ama-scientists namadokotela afundisa ngakhona. Kudingakala ulwazi oluvela ku-World Health Organization ukuthi siphathe kanjani izidumbu, siphathe kanjani abagulayo, siphathe kanjani labo esisolela ukuthi ngabe bayagula. Hayi amapolisa lama-baton stick lama-AK emgwaqweni betshaya imithetho bephatha kwabantu. Abantu bamele baphathwe ngendlela ebahloniphayo, ngendlela umhlaba othi baphathwe ngayo ohlonipha isayensi. Amapolisa kahambe kancane uhulumende akhulume ngolimi lwamadokotela lamasayentisti, hayi ngamapolisa.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso elimukisa uzulu ngomkhuhlane we-coronavirus i-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wazise izolo ukuthi usevale imingcele yelizwe lakhe ngamatshumi amabili egoqela owe-Bait Bridge emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Uthe imingcele le izavalwa kuze kuyefika mhla ka-15 ngenyanga ezayo. Abavunyelwa ukungena kumbe ukuphuma kuphela ngabathwala impahla izizalwane zakulelo lizwe kumbe zakwamanye amazwe ezilemfanelo zokuhlala kulelo lizwe. EleZimbabwe lona lithethe amanyathelo afanayo kunsukwana ezedluleyo. Sixoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nicholas Ngqabuto Mabena.
Lokho yikho akade sekukhangelele ukuthi kungenzakala ngemva kokuthi iZimbabwe ivale iborder. Esicabanga ukuthi yikho okungeke kuphazamise kakhulu ukuthi labo abalama permit abama permanent residents bayavunyelwa ukuthi bangene, mhlawumbe mabe khona abalokho besekhaya besase ku holiday nqabe lama permit bayavunyelwa ukungena. Kodwa ke labo abangelawo ama permit abangaso ma permanent residents eSouth Africa yibo ke abale bhadi lokuthi kabasoze bavunyelwe ngoba vele bebengasavunyelwa ukudlula eborder yeZimbabwe. So lokho ke into akade sikhangelela ukuthi izokwenzakala.
Khona ngapho eSouth Africa siyazi ukuthi umkhuhlane lo umemetheka ngendlela esabisayo. Ubona eZimbabwe ungamemetheka yini ufike kulelo zinga?
Okuqakathekileyo eZimbabwe ukuthi kumele silandele imigomo esiphiwa ngabazempilo ukuthi sigeze izandla, sigqoke ama-mask, singahambi endaweni lapho okulabantu abaningi khona. Siyananzelela ukuthi ukumemetheka komkhuhlane mbengithi leli gciwana eZimbabwe kuvele ngemva kokuthi kuvulwe ibhodi kodwa ngo December njalo futhi okunye kwenza ukuthi emabhasini kakhulu uzubukho abantu bebengena begcwala uhulumeni ubengelandlela yokuthi anike abantu indlela zokuhamba engakhangeli kahle ukuthi abantu bangena njani kuzubukho okwesithathu kwenze ukuthi abantu bengela kudla bayagcwala ezitolo bedinga ukudla abantu bengela imali bayagcwala emaline nebank bedinga imali okwenza ukuthi ukuqhelelana lokho kungalwasenzini othwa social distancing okungazange kube khona yikho ke kumele silandele imigomo yonke loba sisiya ezitolo zekudinga ukudla mbe sisiya emabhanga kumbe singena emabhasini kumele sinanzelele ukuthi kumele siqhelelane ukwenzela ukuthi igciwane leli singalidluliseli kwabantu.
Umongameli Ramaphosa ubekhala esikhathini esedluleyo ngokuthi abantu kabazilandeli iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Sokunjani kulezi nsuku?
Kukhanya ngani abantu sebeqala ukwethuka ngoba sekuqala kumbe sokunabantu esibaziyo asebedlule emhlabeni ngaleli gciwane. Loba abantu bengalandeli ngokupheleleyo imigomo kodwa sebezama ukuthi bayilandele akusafanani lalesiyana isikhathi kuqala ngoMarch lapho abanye abantu ababesithi bona igciwane leli umuntu omnyama kalimbulali kumbe akabanjwa leli gciwane ligciwane libamba amaChina labelungu thina abantu abamnyama sihlala endaweni eshisayo manje abantu sebeyabona ukuthi hayi izihlobo zethu abantu esibathanda abantu esondelane labo bayadlula emhlabeni ngaleli gciwane loba bengadlulanga abanye vele sebephuma kulelo gciwane ukungani wonke umuntu selomuntu amaziyo ukuthi leli igciwane limphethe yikho ke abantu sebephana ke bazama ukuthi baphane imbono yokuthi umuntu mayilalo igciwane engasinda njani ukwenzela ukuthi azame ukuthi alwisane laleli gciwane njalo futhi umuntu athenge imithi le okuthiwa abantu bayithenge so ke yikho esikubonayo ukuthi abantu sebengani bakunazelela ukuthi leli gciwane likhona kumele silwisane lalo.
Umnumzana Nicholas Ngabuto Mabena ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Isikhulumeli sebandla leMDC Alliance uNkosazana Fadzai Mayere ukhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla esetheswa icala lokudinda amanga kulandela ukubotshwa kwakhe izolo. Umayere ubotshelwe icala linye lomsekeli kamgcini sihlalo webandla lakhe umnumzana Job Sikala kanye lentatheli izindaba uHopewell Chingono. Abathathu laba betheswa icala lokwethula imbiko enkundleni zokuxhumana eyayisithi kule pholisa elatshaya usana eHarare lwafa. Amapolisa athi usana lolu luyaphila. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uChingono loSikala baya kuphikisa ukubotshwa kwabo ngoba besithi umthetho ababotshwe phansi kwawo kudala wesulwa iConstitutional Court. Ababili laba bazaphindela enkantolo labo namuhla. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Konke lokhu kwenziwa ngaphandle komthetho ngoba ama charges lawo abamcharge ngawo Fadzai Mahere kawakho emthethweni njengoba sikhuluma phambilini ukuthi umthetho lo wokuthi abantu banqatshwe ukukhuluma ayikho emthethweni iHigh Court ngo-2014 yawesula yathi kawusiyo umthetho belana le democracy ikho usebenzi kodwa ke amapolisa ngokufuna ukukhawulisa abantu ukuhlukuluza abantu ukuhlupha usapoli kweZimbabwe bayababopha abantu babajikele ematrongweni bahlupheke iviki amaviki bencithwa lama bail uzabona ukuthi lama magistrate angkhona ayaphuza ukubuya azibili sokusale 5 minutes ukuthi 3 o'clock ekwani sebesithi buya kusasa khona apha sikhuluma nje uHopewell lo Sikala sokuthi kuthiwa abaphindele futhi kusasa icala labo lingathoniswanga ama-magistrate lama-prosecutor aphuzile. Konke lokhu mahlabezulu ukuzama ukusephula umoya, ukusephula inhliziyo ukuthi bonke abantu kakhulu omama bengangeni ezamalungelo, bangangeni ezepolitics. Nangumntwana oyi-star owazi okwenzayo u-advocate Mayere sebemhlukuluza bezama ukuthi ebuyele emuva enyele. Yikho ke konke lokhu akukho emthethweni. Sesibona mhlophe ukuthi i-administration kababa uMnangagwa sihlose ukufaka intando kayiphikiswa eZimbabwe esithi hi one party state.
Uchingono sizwe esithi kasoze acele ukukhululwa nge-bail kodwa uza lwisa ukuthi icala lakhe lilahlwe evalelwe ngoba njengokutsho kwenu njengokutsho kwamagqwetha njalo umthetho lo awusekho emabhukwini emithetho eZimbabwe kudala walahlwa inkantolo. Lubona njani loluta?
Liqiniso ukuthi umthetho lo awusekho emabhukwini omthetho ema-statutes. Vele lokucela i-bail ayakufanelanga, ufana nje ukuthi umuntu ekhutshwe ngoba umthetho lo vela ukho. Ikuhlukuluza abantu, kubahlukumeza, ukubagadisa imisebenzi engayisiwo emthethweni. Yikho kubotshwa kwalaba abantu besebenza umthetho lo, is unconstitutional. Kutshengisa ukuthi vele kasiwomthetho uma silandela i-rule of law. Amapolisa lama-magistrates bafanele bakubone ukuthi i-high court yahle yawesula lo mthetho ngoba uyabucindezela amalungelo ayinqaba freedom of expression. Ngalokho uqinisile njalo lathi sivumelana nalo thingono lama-lawyer labantu bonke abafuna ukuthula abalandela i-rule of law not the rule of man. Umthetho lo awusekho emabhukwini eZimbabwe.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance.
Yebo 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 mthakazo mohle siyalinxusa kuhlelo lolwabatsha olwe The Connection eselethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udubo lokuqonga kwenani lababanjwa bele coronavirus eZimbabwe kanye lohlelo lwe 30 days level 4 COVID-19 lockdown. Sifuna ukuza ukuthi i-lockdown le iphazamisa impilo yabatsha ngayiphi indlela. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo 8 Bama.
Imizamo yokususa umongameli weMelika embusweni umnumzana Donald Trump iyaphambili lanxa nje sokusele iviki kuphela ukuthi umbuso wakhe ufike emaphethelweni. Amalunga edale lePhalamende eleCongress azahlangana namuhla evota phezu kodaba lokuthi uTrump akhutshwe embusweni kusetshenziswa umugqa wesisekelo sombuso welizwe owe-25th Amendment. Kodwa njengoba lolu hlelo lungakhangelelwanga ukuphumelela, ibandla lama-Democrats lithi lizasungula uhlelo lokuxotsha uTrump nge-impeachment kusasa limethesa icala lokutshotshozela udlakela olwenziwe ngabasekeli bakhe ePhalamende ngeviki edluleyo bezama ukwenqabela leli dale ukuthi lamukele ukukhethwa kukamnumzana Joe Biden njengomongameli omutsha. Lungaphumelela uhlelo lwe-impeachment lolu, uTrump uza kuba ngumongameli wakuqala weMelika ukuthi etheswe amacala ngalindlela kabili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Ngibona ngathi ukuthi ama-Democrats athi afuna uku-impeacha uTrump ngibona ngathi benzela i-record yokuthi uTrump abe ngu-president wokuqala e-USA ukuthi a-impeachwe kabili. Ngoba ngithi wayimpeachwa laphana kuqala bezama ukuthi batshengise abantu ukuthi ukhulume lo president we-Ukraine efuna ukuthi amdingele idoti ngo-Biden. Kathesi ngibona ngathi wenze sibili into embi ukwedlula zonke izinto abengazenza ukuthi atshotshozele abantu ukuthi bahlasele isigodlo, inhliziyo ye-United States ukuthi khona bakhwele khona laphana e-Capitol Hill badilize zonke leziyana izinto benze khona kukhana bakwenzile. Ngibona ngathi lokho ku-impeachable.
Ubona abebandla lika Trump hela ama Republicans labo belusekela yini uhlelo lokumkhipha esihlalweni lolu olwe impeachment kudalele Senate?
Okwakhathesi nxa kathi qhubekela phambili i-impeachment yakhona ngibona ngathi ibiza kuba le support evela kuma-Republicans ukwedlula isikhathi sokuqala. Ngesikhathi sokuqala babebambene ama-Republicans faka amakhanda ndawonye engafuni ukuthi uTrump ayangeke. Kodwa okwakhathesi ngibona ngathi hayi, into ayenzileyo ibaphambanisile kakhulu. Ngoba nxa uzakhangela ama-senators lama-members of Congress sebengabantu abacatshayo bengena ngaphansi kwezitulo beshuswa laphana besiyafakwa emgodini phansi khona lokuthi bacatshiswe, kubaphambanisile kakhulu lokhu.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, khonapha eMelika. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi amapolisa abophe owesilisa uLisani Ndleya eMangwe emethesa icala lokubulala uyise lonina ababedumile uNicholas loMargaret Ndleya nyakenye. ULisani uviko wabulala ababili laba wasebatshisela endlini. Iphephandaba leChronicle lona lithi kutholakale izidumbu zabantu ababili ekade besemoteni ethwalwe ngufula eGweru. Kusadingwa ezinye izidumbu ezine. Soku isikhathi senobalaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyalibingelela bantu bakithi, umthwakazi omuhle, ama-journalist akithi, bo-Gibbs Dube, bo-Ezra, Mandlovu ngapho kobulawayo, labo bonke nje ama-journalist akithi ngokuhlukana kwabo ezindaweni ezihlukeneyo. Ngithi siyalithanda lonke umsakazo lisipha wona muhle kakhulu, ubalulekile, abantu bawujabulela, ngalingaqhubeka lisenza njalo. Lo okhulumayo nguMordecai Ndlovu obuya eKhezi etshela Nyemba. So ngithi siyalithanda lonke ama-journalist akithi ukuthi lingahlala lisenzela njalo. Ngibuye ngingena endabeni le yokuthi that is right kule lockdown. Bantu siyacela ukuthi i-government yakithi eZimbabwe nayo ingazama by all means ukuthi inike abantu ukudla. Kobulawayo kube lamanzi, abantu bakhululeke bethu bekwazi ukuthi lapho bemelele besazivalela ku-lockdown kodwa kube lalokhu abakuthola ethunjini. Kungelani bantu bakithi komthwakazi, izaza inkululeko ngesikhathi sayo. Kasibe lokubekezela sinqobeni COVID-19. Ngiyabonga, ngithi phambili ngomthwakazi wakithi eMathebeleni naseMidlands.
Sandokulibingelela zizona zonke wonke zeZimbabwe ngilibingelela ngomsa wenkosi. Mina bengilesicela ukuthi wonke umuntu kuleli lizwe lakithi mama kuyavuma sifake nama mask ukuze sikwazi ukuvikela lo mkhuhlane iCOVID-19. Awula indlela esingavikela ngayo ngaphandle kokuthi sifake ama mask, lama social distancing, lama sanitizer. Asincedaneni labangakwaziyo sibafundise especially kithi emakhaya ngapha. Sikwazi ukufundisana, sitshela nini ukuze sikwazi ukuvikela lo mkhuhlane. Mina ngikhuluma ngo Gibson, Gibson Mpofu webubi eWard 17.
Hello Studio 7. Hayi izinto ezenzakalayo abantu bayafa. Hayi abafa njengembuzi. Hayi hayi. Hayi. Hayi corona le hayi.
Baka Studio 7 mina ngikhulumayo ngukhuphe ngibuye home state lapha hayi kaphuma uTrump kaphuma uTrump kaziphumele kuhle ye angathone bangisa hayi ngaye dliwe vele udliwe udliwe kaziphumele nje hayi zilimela indumba le angabe lokho exokozela dadala okunye ukukhuluma ongapheliyo ngathi bona vele ngokukhuluma endebani ozafuna ukuthi agugere esihlalweni ingathi labo sobhuku bathi insana usobhuke kwe ngabone segugile yanika omunye sezibona ukuthi hayi sengiguse ngihlale kakhulu uyanika omunye kalindele ukuthi afe kathi bona upresident laba bangafuna ukuthi baphume kungena abanye abathi abasaselamatatabuku ngaziphumele yena kungena omunye sibona ukuthi uyangaphi la kukhuba uyangakaphume engabi le nkani la kaphume ngathi ufuna ukuthi ayalele esihlalweni ngalahla intonga la ephasi njengabanye abalahla intonga phasi baphume la ikaphume ahlale phasi ku-standby ya siyabona ngabalaleli baka Studio 7 siyezwa sibili kule mpikiswano engabhebhedayo lapha hayi kaphuma ngeke kubala amavoti kuthi akwabalwa kudala lokhu kaphume
salibonani salibonani ngustudio 7 ngapho siyabonga ngosincedisa ukuba sihlala sisizwa izindaba esiyabe singazizwa enyuzini singapha ekhaya bengifisa ukwazi ukuthi kanti uhlelo luleyana lokuezuma abantu ababulawa enkukurawunde kanti lwaphilela ngaphi ngoba sasikhanele ukuthi usazokuya phambili uncedisa abantu sicela studio 7 lisidingeleleyo i-information efana naleyo ukuthi athi lwaphilela nga ngoba ngangabona enyuzini ikhona abantu ababa-exuma laphana sesikhathi sadlulayo ababili labana kanti kwahle waphelela khona phana yini i-government ngoba yayisikhululini isinikeza abantu imvume ukuthi abantu kusetshenzwe indaba zabantu lababulaya ekhukhurawonde kanti manje kwasekuphelela nga njalo ngifuna ukwazi ukuthi abantu kanabona abanjeoba laphana nxa ngibona abantu labana aba-exuma babababili labana wathiwa bathi mntwana umntwana lowo wasalayo yena wancediswa njani i-government ngifisa ukwazi lokho
libingelela lonke ngisisase kaNkuluNkulu igama lami nguhlalani Mlotjwa ngizalwa enkayi okwamanje ngilapha eBotswana yikho ke ngikhuthaza uZulu eZimbabwe ukuthi sigezeni izandla izikhathi zonke sigqoke amamaski izikhathi zonke sizivikele emkhuhlaneni weCoronavirus umkhuhlane lo ngowethu sonke kufanele sibe lawo umuntu wonke ngiyabonga nxa singalandela imithetho yalokho ufanele siwenze ngiyabonga igama lami uhlalani Mlotjwa
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sizigqibe ngezivela kwamanye amazwe. Phakathi kwabantu abancintisa kukhetho lokudinga umongameli kwele Uganda kubikwa kulo yedwa kuphela owesifazana. Izizalwane zakwamanye amazwe ezingamakhulu amabili alamachumi amahlanu zivikwa sezivalekele impi kwele Central African Republic. Sikhangele ebezihamba phambili. kubhubhe abantu abangamashumi amabili lanye 21 nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 820 belomkhuhlane lo. Ele South Africa selivale imingcele yalo egoqela owe-Bay Bridge emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Isikhulumeli se-MDC Alliance uNkosazana Fazai Mahere uzamiswa enkantolo namuhla esetheswa icala lokuqamba amanga njengomnumzana Job Sikala lomnumzana Hopewell Chingono. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.